Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gandhi.
Endabeni zethu lamhlanje.
Twabesatha kubathizile kalolisa esakhulu ngathi before ngama elections kuma ngokuthi bakune izinto eziningi ngingakalungiswa engihlakala lento zabo voter so bakufanele kulungiswe ngokuyana lento ezifana lama reforms ezinye lebi-GPA.
Iqula lomanyano weSADC elihlole ukhetho lusanda kwedlula lithi belukhululekile kodwa kukhona okusolekayo lapha lalaphaya okufana lokuphuza kwethulwa koluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll.
Kuyena kalandelani izinqumo lendlela ezilandelwayo nezinye indlela kuthiwa utshontshile lolo khetho. So esikutshoyo ukuthi asingazakeke siyembukela kumbe siyemlalela ekhuluma ngoba thina simthatha njengomuntu ongafikanga kuleso sicoco akiso ngendlela eqondileyo.
UMongameli Mgabe ukhangelelwe ukuvula idale lephalamende kusasa emkhosini ibandla leMDCT elithi alisoze liphatheke kuwo.
Kubika bekule ndwendwe ezinde lamuhla emahofisini ogatsha lezomfundo elizweni jikelele, ababalisi abangaqeqetshelanga ukufundisa ngokusemthethweni ama-temporary teachers bedinga umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Iqula lomanyano weSADC elihlole ukhetho lusanda kwedlula lithi belukhululekile kodwa kukhona okusolekayo lapha lalaphaya okufana lokuphuza ukwethulwa koluhlu lwabavoti i-voters roll. Esethula umbiko waleli qula eHarare namhla umphathini Tambo wezobudlelwano weTanzania lamanye amazwe womhlaba umnumzana Bernard Membe utshele intatheli izindaba ukuthi okunye okusolisayo ngempumela yokhetho lolu yikuthi intatheli izindaba zethula indaba zisekela inhlangothi. Uvume ukuthi amalunga ebandla lezanu PF yiwo aphiwe ithuba lokwethula imbiko emisakazweni lamaphephandaba kahulumende. Kodwa uphange wathi abamanye amabandla labo bebephiwa amathuba emaphephandabeni lemisakazo ezimeleyo efana leStudio 7 athi kumele ivalwe. Umembe uthi izwekazi leSADC liphakathi kwemizamo yokuvala limisakazo efana leSW Radio Africa, Voice of the People leStudio 7. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli secelele MDCT umnumzana Joel Gabuza ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Twabesatha kubathizile kalolisa esakhulu ngathi before ngama elections kuma ngokuthi bakune izinto eziningi zingakalungiswa engihlakala lento zabo voter so bakufanele kulungiswe ngokuyana lento ezifana lama reforms ezinye lebi-GPA. So under those circumstances kwakungasoze kube lula ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Ye bavumile ukuthi kwakunezinto ezazingalunganga.
Manje ngokubona kwenu kungathiwani njengoba yona iSADC sithi kukhona okusolekayo kancane?
Ngembali sekuyikufaka nje kuma-history records ngoba ngembali ye-Africa ngembali ye-SADC countries asikaze sibone thina kuthiwa umongameli esefakiwe kumbe lowinile esefakiwe esikhundleni ukuthi hhayi phume esikhundleni sibuyele kuma-election asikaze sibone kuze indawo kusabantu inani like ama-elections ka-2000 kwabulawa abantu abaningi kodwa sibonanga ukuthiwa nokuyela nini kukhethi kuyafaka njengakhona okunje amboni ukuthi i-SADC ile ilamandla wokuthi bebone ukuthi ukhetho lungaphindwa njalo ngoba vele iningi labe-SADC njengoba lani likwazi ukuthi laba abaningi bakhona kugcwela abangena ezikhundleni ngendlela efana kababa umganginale.
Manje aliboni na ukubana ngakwabuya abamanye amazwe abangaso-SADC ukuze akhangela ukhetho lona?
Ye kwakufanele kube njalo ngoba ukhetho phela sowuthanda ukuthi kuyanyiswana ukuthi ufuna lowo lwezibane lowayebuye lani ngabuye. Ukhetho ngakuyikuthi uyakwazi ukuthi uzakwenza into esegcekeni engela kuqilikizela engela usulo phakathi esemgceke amboni ukuthi ungakhetha ukuthi kakubuye lo ezombukisa. Ekhetheni kuyabuya noma mbani siyake sibone kwamanye amazwe noma mbani ufuna ukuthi ezebone ukuthi kwenziwa njani but aileyakwazi ukuthi lani amadoda la abahleka yalo ukuthi hhayi ozibana sibafuni sifuna ozibani labobani. So ukuthi yiko phela yiko sokuqala khona inkulumo zokuthi kunabanye abathi hhayi akuhambanga kuhle abanye abathi akuhamba kuhle abanye bakhona abangenanga lokungena kukanya yinto ye-Afrika nje useselo mmango wokuthi sikulungisise into ezinikeezinjengalezi.
lo ngumnumzana Joel Gabuza umsekeli wesikhulumeli secele le MDCT.